sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 1 ngcwabakazi 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kanye lokungezwani kwabalandeli bamabandla ezombusaze kwenza kube nzima kwamabhizimusi ukuzosungula umsebenzi elizweni.
Hey, kona kuzoba nzima especially kuma restaurant kugcwele ama foreigners, 9 out of 10 ama foreigners. Ya kuzoba nzima vele mabangenza into njengaleyo. Kodwa kunzima because ama South Africans bona abafuna ukusebenza, ngazi ukuthi industry yakona izorana kanjani bona bangafuni ukusebenza.
Ibandla le-African National Congress likhuthaza uhulumende ukuthi ethule umthetho ozalawula inani laba kwamanye amazwe abaqatshwa ngamankampani akwele South Africa. Umongameli Robert Mugabe uthi kumele babiselwe emsebenzini abatsha abafika 2,000 abaqotshwe umsebenzi nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Iziphathamandla zeSwitzerland zithi isimo esikhona kwezomnotho eZimbabwe kanye lokungezwani kwabasekeli bamabandla ezombusazwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo kwenza kube nzima ukuhuga abamankampani amatsha ukuzosungula amabhizimusi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi sixwayiso besimunyethwe embikweni wommeli weSwitzerland eZimbabwe uNkosikazi Ruth Huber phambi kweziphathamandla zikahulumende ezivele emahofisini abameli amazwe ehlukeneyo lenkokheli kunhlanganiso ezisebenzisana noZulu. Lumkhosi wokunanza usuku lukazibuse walelo lizwe olweSwiss National Day mhlaka 1 Ncwabakazi ubusenzelwa emzini wommeli weSwitzerland eZimbabwe uNkosikazi Ruth Huber. Unkosikazi Yuba uthi lanxa sekunganeno kwezokukhulumisana phakathi kwelizwe lakhe leZimbabwe, lokhe kunzima kuye njengommeli ukusuthisa abamankampani amatsha ukuzasungula amabhizimusi elizweni.
Ukuhuga amabhizimusi abatsha ukuza kuleli kunzima kakhulu. Phakathi kwalesi simo, abamankampani balokhe besahlolisisa. Bafuna ukulinda ukhetho ludlule. Bafuna ukubona ukuthi luzoqhutshwa ngendlela na loba hatshi handuba baze elizweni.
Ukuthathelwa kwabantu umhlaba ngodlame ngokunye okwenza abamankampani bathikaze ukuzasungula amabhizimusi abo eZimbabwe.
And they will inquire about the experiences of previous investors.
Lapho bebuza ngokwenzakala kwabanye babo abadabuka kwele Switzerland ababe kubhizimusi lezokulima. Abathathelwa amapulazi abo, balahlekelwa kakhulu, bengatholanga lenhlawulo. Basuka bathikaze ukuza eZimbabwe. Bayazibuza ukuba kambe usalandelwa na umthetho eZimbabwe.
Inkokheli enhlanganisweni esebenzana noZulu ebezikhona kulo mkhosi zigoqela eyeCombined Harare Residence Association CRA. Umqondisi weCRA uMnumzana Mfundo Mlilo uvumelana lombono wommeli weSwitzerland lo.
Ya tinasibona ngantwa lokho kuleqiniso ba kulento ezinye ezingalungisanga. Sathola ukuthi nxa ama elections esesondela kulento ezinye ezisuka zenzakala, sathola ukuthi abantu abantu sebetshana kulodlakela umnengo olwenzakalayo. Even lapho esisebenza khona esisebenza labantu, sathola ama meeting ethu amaningi abe senzima ukuthi siwayenze ngamapolisa kulokunye okuningi abasuka bekwenza okwenza ukuthi singasebenzi kuhle. Lokhu nxa ama investors ngala abamabhizimusi abafuna ukuthi basebenze emazweni endaweni ezinjengazo nalezo.
Okuphuma kumaphephandaba umlilo ethi Ngokunye okwenza besabele khatshana osomabhizimusi abafisa ukuzasungula amabhizimusi abo elizweni.
Ngomvulo kuzokuyefika ngolwesine kumbe amalanga woku uzathola ukuthi iphepha isitshela indaba zepolitics kakulwa ze-development ongazithola khonapho. Thina njengabantu esisebenza labantu kwesinye isikhathi kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi indaba ze-development kaziphumi. Indaba eziphumanye zepolitics ukuthi bayalwa, bayabulalana, bayatshayana. So into ezinjengazona lezo ama-investors bayabala amaphepha bayabona ukuthi umumo wesize kawulunganga ukuthi babise imali yabo ukuthi bayenzisa amabhizinisi.
Abesigodlo sommeli we-Switzerland eZimbabwe bathi lanxa isimo silokhe singakalungi kangako, okubajabulisayo yikuqhubeka ekhona elizweni amankampani amadala akulelo lizwe. La ngabalisa e-Nestle Zimbabwe esineminyaka edlula engamashumi amahlanu isebenza kuleli, leye Buttershoe Company abalokhe besebenza laloba umumo ubheda kunjalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe uthi kumele babiselwe emsebenzini abatsha abafika inkulungwane ezimbili 2000 abaxotshwe umsebenzi nguhulumende. Umgabe wethule amazwi la emhlanganweni wabasakhulayo oyemashonaland West Youth Interface ngomgqibelo, lapho watshele khona umphakathi ukuthi idalele cabinet kalivumelani lokuxotshwa kwabatsha laba kuhulumende. Uthe kuyamangalisa ukuthi uhulumende uxotsha abatsha ngesikhathi umnotho welizwe uthuthuka. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress i-ANC selikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ozalawula inani labakwamanye amazwe abaqatshwa ngamankampani akwele South Africa ukuze imisebenzi eminingi itholwe izizalwane zakwele South Africa. UBenedict Nhlapo ubika ukuba leli linyathelo elizahlukumeza kakhulu abeZimbabwe abayibo abaningi kakhulu esihlangothini ezokudla, ezokwakha lezabo mantshingelana.
Ekhuluma nabezindaba izolo ngemva komhlangano omkhulu wesiphathamandla ze-ANC ezikuhulumende, unobhala jikelele webandla le-ANC uMnumzana Gotema Ntashe uthe ikomiti enkulu ebandleni lakhe isinqume ukuthi akufanelanga izalwane zakwele South Africa zithathwe le misebenzi ngabantu bokuza. UMantashe uthi akubaphathi kuhle ukuthi ungaya endaweni zokudlela loba yikuphi iningi labantu abasebenza kuzo ngabakwamanye amazwe. Le yinto esitshiya beZimbabwe bethitibele njengoba iningi lendawo zokudlela elizweni jikelele yibo abaningi abasebenza lapho. UMnumzana Mantashe uthi kulo mhlangano isimo somnotho esingasihle elizweni kukhulunywe ngaso kakhulu inani elikhulu lentsha engasebenziyo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Washimabizela uthi le yinto ezahlukumeza kakhulu izizalwane zeZimbabwe.
Hey, kona kuzoba nzima especially kuma-restaurant kugcwele ama-foreigners, 9 out of 10 ama-foreigners. Ya, kuzoba nzima vele mabangayenza into njengaleyo. Kodwa kunzima because ama-South Africans bona abafuni ukusebenza, ngazi ukuthi i-industry yakhona izorana kanjani bona bangafuni ukusebenza.
Lobanje kulo mthetho othi inkampani ngayinye kwele South Africa kayivunyelwa ukuqatsha abantu bokuza abedlula isilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini nxa sekuhlanganiswe izisebenzi zayo zonke. Yiningi lamankampani ezokudla, ezokwakha lezabomantshingelane aqatshe izizalwane zeZimbabwe ezedlula lesi silinganiso ngokuphindiweyo. Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe uMnumzana Andrew Nyathi uthi ukuthwalisa nzima bakwamanye amazwe kele South Africa kakusikho okuza kuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe.
Ukuthi siqhubekele phambili sibe silokhu sibonana kumbe sikhangelana ngezikhondo zamehlo akusikho okungasinceda. Okuzasinceda yikuthi sonke sihlale phansi sikhulumisane, kusetshenziswane ufaka amakhothazi lokuvalela abantu ngaphandle sozokuncede.
Abaningi basebenza emakampanini amancane lawo futhi aqatshe bona ngokuningi. Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisane Nleya yena uthi kudingeka abeZimbabwe labo bahlakaniphe nxa besemazweni alamathuba afana lala abathola kwele South Africa.
Into okwakumele beyenze isikhathi sonke abantu baseZimbabwe ukuthi babe bezifundisa ukwenzela ukuthi bakhuphuke emsebenzini abayenzayo, baphume kule msebenzi othola ukuthi umsebenzi yakhona imsebenzi engayenziwa ngabantu base South Africa ngoba ayidingi kakhulu ukuthi umuntu abe lolwazi oluthile.
Kuzalwane zakwamanye amazwe ezikwele South Africa, abeZimbabwe yibo abaningi abaqatshiweyo abasebenzayo, bese kusithi abavela emazweni afana leNigeria, Pakistan, leSomalia, iningi labo liyasebenza. Osekusethusa iningi labeZimbabwe yikuthi lesi sinqumo senzakala ngesikhathi umeya wedolobha leJohannesburg, umnumzana Herman Mashaba, ethwalise nzima abakwamanye amazwe edolobheni leJohannesburg esithi baphume baphele kuleli dolobho ngoba ngelezi zalwane zakwele South Africa. Isenzo singamashaba lesi silandela inkulumo yomsekeli kamphathintambo ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bongani Mkhongi obekhuthaza izalwane zakwele South Africa esithi zingekele abantu bokuza bethatha idolobha labo. Umkhongi waphinda wathi abokuza laba zinhlanya namasela bayadlwengula kanti bengekelwa kungenzeka bagcine sebeshuthule intambo zombuso kwele South Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa kule Democratic Republic of Congo aviva ebophe abantu abedlula abalikhulu abakade betshengisela emadolobheni elizweni lonke besithi bafuna ukhetho lwenziwe ekupheleni kwalowo nyaka. Lokhu kutshengisela kwenziwe emadolobheni ambalwa alelo lizwe agoqela esigodlweni iKinshasa, eGoma lakwamanye amadolobho. Amapholisa kwele Kenya athi alokhu esacubungula kabanzi ukubulawa kwesiphathamandla sekhomishini ebona ngezokhetho kulelo lizwe, umnumzana Christopher Msando, otholakale efile ngomvulo ngemva kweviki kwenziwe ukhetho elizweni lelo. Umgcinisihlalo we-Independent Electoral and Boundaries Commission uWafula Chebukati uthi kusobala ukuthi uMsando wahlukunyezwa wachaywa kwabuhlungu andubana abulawe. Intengo yempahla iqhubeka iqonga elizweni osekubangele ukuthi abaningi baqhubeke bethenga ukudla lenye impahla kwele South Africa. Lokhu kwenza amafektha leZimbabwe yaswele inzuzo okungenye imbangela yokuthi uhulumende afake umthetho wokuvimba ukungena elizweni kwempahla evela kwamanye amazwe, umthetho othiwa wona Statutory Instrument No. 64. Lumthetho awusasetshenziswa ngenxa yokukhala kukaZulu kodwa ulokhu ukhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru, othi emngcelweni we-South Africa leZimbabwe kuyanyakazela ngezimota ezithwala impahla lokudla.
Abantu bayahambisa kakhulu impahla njengenjwayelo ukuthi abantu bathumele impahla ngoba kuchike ukuthi uthumele kulokuthi usihambele wena.
Siyasibone ngesikhathi esifana lo December lalapho kuyaba kuyingama holiday khona, yikho okungani kuyaba kulabaningi abahambisa impahla. Kathe sikunjani njengoba kathe sesisiya kukhefuleli elika August?
Abantu bayahambisa kakhulu ngoba until awazi labantu abanama-permits Zimbabwe special permits aya-expire ngo-December. So abantu bayahambisa impahla zabo kakhulu plus i-holiday leyi ifike ngesikhathi abantu banemali zabo plus uyawazi ukuthi ngo-July kune-increment e-South Africa. So abantu bathumela impahla eziningi kakhulu nabomalayita konke namabhasi.
Khona kubhadalwa imali enganani ukuthi umuntu ahambise impahla asithi ezifana legrocery?
Kuyadependa nje nodriver, ikuvumelana nje, bayabona nje ukuthi impahla yakho ingakanani, but iningi labo driver liyabe lifuna 25% yevalu yempahla yakho.
Sike sizwa ngezikhathi ezidluleyo ukuthi bese zibanjwa ezinye impahla, okwalezi nsuku kunjani, ziyedlula zonke na?
Ziyadlula kodwa kuyakhulumisana kuphela e-border, but bengasibamba sometimes banaba ukuthi basithathe, but kaningi impahla ziyafika.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye omalayitha abathwala abantu bevela eZimbabwe befika labo khona ngapha eSouth Africa bese bebavalela bethi bona nqa izihlobo zingakhiphanga imali ngamasozo bakhitshwe liyalikuzwe into
yeyi lokhu kwenzakala kakhulu bakhona boma light abayenza le into sometimes abantu bengagadela emesina eshell garage kumbe engine garage bakhona boma light abayenza le into bayabathathela amafoni bayabathathela nemali kumbe bavalele umuntu until izihlobo zakhe zibhadale imali inkalakatha zemali kodwa sesifakile i-security yethu kwi-N1 emisa amakhombi wonke aboma light sibuza abantu ukuthi kuhamba njani so kwakathesi akungcono
nxa lifaka abantu bona labo abe security bayavuma yini bona labo omalayithi ukuthi bahlolwe yibona labo abantu bena
bayavuma kakhulu ngoba i-security yethu thina iyabe yi-armed and i-government yawazi sebenza ndawenye nama-tax so siyabe sihlangene la e-South Africa ama-tax yinto e-respectwayo kakhulu okokuthi i-security yama-tax ingamisi izimoto ziyama and angeke ba-try ukubaleka
kahle kahle kuyini impahla ethunyezwa ekhaya njengoba siyabona ukubana okuningi sokutholakala ekhaya njalo intengo yakhona ingehlukananga kakhulu le South Africa
into ngehlukane kakhulu into njengamafutha i-5 liters la e-South Africa ungayithola ngabo 80 rands and then izinto ezinjengesishebo i-chicken uyabona ukuthi 2 kg la e-South Africa uyayithola ngabo 30 something rands insipho i-washing powder uyayithola ngabo 40 rands 30 something rands but ekhaya uyabona ukuthi insipho leyana about $8 which is maybe i-double yaleyo mali so ichipi kakhulu izinto la e-South Africa angeke sifane ngaleziboa
lo ke ngumnumzana Dennis Juru umkhokheli wenhlanganiso ye-International Cross Borders Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lamhlanje ke sibe lethuba lokwethekelelwa kuma studios ethu ngabanye abaze kuhlelo lweMandela Washington Fellowship abavela eZimbabwe silabo ye siyalambulela kuhlelo.
Siyabonga.
Ye sizaqala ngodade uMandlovu uThuba. Thuba Mandlovu ngasitshela ukuthi usulapha kwele Melika usuza buyele ekhaya kuyini okufundile
mina ngathi okokuqala ngithanda ukubonga ithuba leli engiliphiweyo lokuthi lami ngizohlanganela labanye ngifunde ngithole kakhulu ubungcitshi kwezemabhizimusi ubungcitshi kwezemali ngithola ukuthi ingqondo zami ziloleke kakhulu ngoba sihlanganiswe labantu abaningi abasebethuthukile kwezamabhizimusi basifundisa basilola basakha ngibone ngani ngisizakale kakhulu
okokuthi nxa uphindele ekhaya ubona ngani uzasebenzisa njani ubungcitshi lobu osula
mina ngibone ngani engikufundileyo kuzaba lusizo kakhulu ikakhulu kubomama labontanga esebenza labo ngoba bazathola ukusizakala kakhulu ngoba indlela esizitholileyo lapha ezokuthi sibathuthukise zinengi kakhulu lokuthi sibenze amabhizimusi abathuthuke zinengi kakhulu and ngiyabona ukuthi besingani siyasilela kakhulu lapha basilola basakha basifundisa ukuthi nxa sifuna ukuthi sithuthukise abantu kumabhizimusi abo kwenziwa njani basifundisa indlela eziphezulu kakhulu
hayi siyabonga silaye njalo uTiney Mugweba igqwetha siyakwamukela
lami ngiyalamukela uhlelo
yi ungasitshela ke ukuthi wena siyakwazi uligqwetha kuyini okufundileyo
akuningi engikufundileyo la engikufundise abaseMelika ibafundisa ukuthi iZimbabwe iseAfrica kuyini okuthiwa yiZimbabwe, abaningi bebekwazi ukuthi kule Africa but iZimbabwe bengayazi.
Siyazi abanye abaningi bayamazi lo mongameli.
Hayi, umongameli ukhanya bayamazi, bacabangela ukuthi nguye umongameli weAfrika.
Ye, manje ungasitshela ukuthi ngalokho okufundileyo uza kwenza njani ekhaya? Kuyini ubona ngani kuyasebenza yini ukufundileyo?
Akuningi engikufundileyo engikubonileyo, especially okwezemthetho lapho esisebenza khona, ukwazi ukuthi ngapha kulamagqwetha anikwa nguhulumende ukuzomela abantu abangelamagqwetha. KwelaseZimbabwe uyathola ukuthi nxa ungelagqwetha, uhulumende kakudingeli igqwetha. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu engelacala ugcine sehambe entilongweni ngoba nje kalagqwetha. But ngase ngithola ukuthi ngapha uhulumende uyakuqakathekisa ukuthi umuntu kumele ukuthi amalungelo akhe afezeke ngokumqhubeza igqwetha.
Hayi, kuyezwakala. Siye kumqondisi we-National Youth Development Trust, uLiberty Bebe. Siyakwamukela.
Iyabonga.
Wena ke ungasitshela nje ngamafitshane ukuba kuyini okufundileyo?
Kuningi kakhulu engikufundileyo kumaviki la ayisithupha ebengikhona lapha eAmerika. Okokuqala ukuthi ngithole ithuba lokulolonga indlela engikhangela ngayo ubukhokheli, ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kumele abe yinkokheli enjani ukuze akhokhele abantu ngendlela enhle, akhokhele abantu ngendlela ezabajabulisa. Kungenze ngakhangela emuva, ngakhangela kwelami ilizwe eZimbabwe ukuthi kanti inkokheli esilazo zisuka zilahleke ngapi, kuyini okumele zikwenze. Okwesibili engufundileyo ukuthi yiziphi indlela engingazisebenzisa njengoba ngisebenza labontanga ukuthi singezelele amathuba abo. So kule nhlanganiso ezithile enhlangane lazo lapha engikwaze ukuxoxisana lazo, sabona ukuthi kanti zona zisebenze njani, njalo ngibe lethuba lokuxoxisana labanye ontanga abavela kuzwekazi le-Africa abasebenza labontanga, labo sakwanisa ukuxoxisana ukuthi kanti bona bakwenza njani kwabo amazwe, especially amazwe lawo asekwanise ukungezelela amathuba abontanga. So kimi kube lithuba elihle kakhulu ukufunda kwabeseMelika lokufunda kwabanye ontanga abavela kuzwekazi le-Africa.
Nxa lapha usithi ufunde ozobukhokheli, ubukhokheli bebhizinisi kumbe kwezombangazo?
Ngifunda ubukhokheli nje generally, kodwa uyakhona ukuthatha ubukhokheli labo bufake kwezombangazwe, ukhangele ukuthi kanti labo abakwezombangazwe yini bekwazi bekhokhela ngendlela abantu abangayithandiyo. Ungakhangela, nxa ukhangela ilizwe leZimbabwe, iningi labantu bayadubeka kodwa ubukhokheli bukhona. Ubusunanzelela ukuthi hayi, ubukhokheli lobo kutsho ukuthi abubusi labantu, bukhona abakufunayo esingakuthi ngama selfish interests, okwenza bacine bengabusi kuhle abantu, bebusa abantu bengajabuli. Into enkulu engiyifundileyo ukuthi nxa ungumkhokheli kumele ukhokhele abantu ngendlela yokuzithoba, ngendlela yokuzehlisa, ubekwazi ukuthi hayi, ukuba ngumkhokheli kutsho ukuthi wazi yonke into, kutsho ukuthi kukhona lapho ngakuncedisa khona, kodwa bakhona abanye okumele ubambisane labo ukwenzela ukuthi uhambo lobukhokheli lube lula, lingabambisana ndawonye, lisebenzisane ndawonye labanye abantu. Kuba lula wenze ngumkhokheli kwezepolitiki kumbe ngumkhokheli wamabhizimusi, ungabakwazi khonokho uzakwazi ukuthuthukisa leyo nto oyenzayo.
Ngiyakubona la uDineyi uyavumelana laye lapha, wena ungengezelela ngalokho ikakhulu okobukhokheli lapho ukuthi buqakatheke njani, ikakhulu ngendlela ayibeka ngayo uBebe.
Hayi, mina ngibonile ukuthi ubukhokheli awumelanga ukunikwa amandla wonke ukwenza into abayenzayo kungela umphakathi. Ngibone ukuthi umphakathi kumele ukuthi aphatheke, kumele ukuthi abatsha baphatheke kwezembangazwe, la yonke indawo. Uthola ukuthi kwelemelika bayanikwa amathuba ukuthi baphatheke, batsho lamazwi abo lokuthi bacabangani and bayalalelwa. Kodwa ngingathola ukuthi ngakithi abatsha bayavunyelwa ukuphatheka kodwa abalalelwa.
Mandlovu, wena usebenza kwezemali lapha, ungathini wena ngalokho okufundileyo kakhulu nxa sikhangela ukuthi eZimbabwe amabhanga akulamali njalo abantu ukuthi baye ebhanga kuyakweleda imali yokuthi aqalelwe ibhizinisi imali akula? Nxa umumo unjalo, kukhona yini elikufundileyo?
Mina ngathi asange sikhulume ngakho khona lokho ukuthi nxa umumo nje kwenzakalani, kodwa bebesifundisa nje ukuthi
lingachaphazi imali
ukuthi si imali igcinwa njani. Mina njengomuntu osebenza ku finance besifundiswa ngama savings ukuthi imali igcinwa njani, imali kumele umuntu kuhambe njani, kodwa thina besingekho kwezombangazi.
Hayi, kuyezwakala. So Dinei, ungasitshela wena njengoba ukhangelile ukubana ezamalungelo lapha eMelika zehlukene lasekhaya, kuyini kakhulu obona kungayenziwa ikakhulu ilabo abafuna ukuthi kulondolozwe ilungelo likaZulu?
Nengubonileyo ukuthi ngapha kulam esithi ngama independent institutions, ama independent institutions ayanikwa ithuba lokuthi basebenze umsebenzi wabo. Uthola ukuthi kwele Melika laba balama abakhuluma ngamalungelo endaba kumbe abathi izitabane kumbe esithi LGBTQI bayanikwa lelo thuba ukuthi bakhulume. But kwelakithi sisesithi hayi, lokho asifuna ukukulalela, kodwa kuqakathekile ukuthi silalele even lalabo esingavumelani labo.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu Dinei Mgweba Igqweta Thuba Ndlovu, okumsebenzi wezemali lo Liberty Bebe, umqondisi we-National Youth Development Trust. Sibongile ukuba lani.
Lati siyabonga.
Ye, le ngaba thinta njalo siyaba silabo kuhlelo lwe live talk. Okwamanje ke kesize udaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Omaqhubula ababizwa ngokuthi ngama improvised explosive devices kumbe ama IEDs basetshenziswa ngamalucaja ukulwisana lamasosha lokubulala abantu jikelele. Njengelizwe elilwisana lalokhu, ilizwe leMelika lisebenza gadalala ukuthi lincedise ukubanda omaqhubula laba emazweni anjenge Iraq, Syria, Colombia, Afghanistan lamanye amazwe. Ugwalo olujulileyo olwethulwe yiLandmine Monitor olubhalwe yinhlanganiso ezimele yodwa lutshengisa ukuthi abantu abedlula inkulungwane 1075 babulawa ngomaqhubula ngomnyaka ka-2014, kwathi-ke abedlula inkulungwane lamakhulu amathathu 1331 bafa njalo ngomnyaka ka-2015. Amalecaja edolobheni leMosul kwele Iraq ahlanyela omaqhubhula abaningi okumangalisayo ngesikhathi elwisana lebutho le-Iraq. Kusenjalo omalecaja la ahlanyela omaqhubhula abaningi sebebaleka kwele Mosul endaweni ezinjengezikolo, ezibhedlela, emthonjeni yamanzi lendawo lapho okutholakala khona umlilo kagetsi. UStephanie Pico, okuhlangothi lweMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe olo-US State Department, uthi amalecaja anjenge-ISIS le-Taliban ajayele ukusebenzisa omaqhubhula ukwenzela ukuvalela abalwisana labo njalo lokuthwalisa nzima abantu kwele-Iraq, Syria lakwele-Afghanistan. Ilizwe leMelika selifake amabhiliyoni phose amathathu amadola, $2.8 billion, enhlelweni zokubhanda omaqhubhula kusukela ngomnyaka ka-1993.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, igama nguChris Gande Lilale. Sesithiya ku Studio 7 Live Talk Lilale.